sizabe silombhikisho okutshengisela ngokulahleka njalo lokuthunjwa kwabantu akwenzakaleyo kudokotela uPeter Mudambayise ongiyena owenze ukuthi abantu baze bangenele emgwaqweni.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu bekuvele kuqoqiwe uMnumzana Magombeyi engakanyamalala.
Yebo, khona bekunjalo, umbhikisho lo kuvele ukhona usuqoqiwe ngoba besibhikishela amalungelo abantu le-economy team yaseZimbabwe engahambi kahle okwamanje besithi siyokhalaza ngakho eZimbabwe emva ngeSaturday mhlaka-21.
Manje baningi yini abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu ngoba kwesinye isikhathi sasizwe abantu besithi hhayi uzokutshengisela kabafuni ukungena.
Ngile themba mfowethu ukuthi bazoba khona abantu ngoba into ede siyihlelile okwesikhathi eside vele le nto besiyiqale before 3 months ago kuyihlela. Ngilethemba lokuthi abantu bazoba
kahle kahle. Kuyini elizaba likuphethe kumbe elifuna ukuthi kwaziwe yiziphathamandla zikahulumende?
Sifuna ukuyokhalazela ngokuthi abantu mabekhulunywa ama-rights abantu, ma abantu bekhuluma belezikhalo zabo uhulumende akwazi ukuthi abalalele, hhayi ukuthi aba-ignore mabekhuluma izikhalazo zabo. Njengamanje uhulumende kukhanya ngathi umuntu nomuntu ongathi uphikisana naye akavumelani laye. So yinto esifuna ukuyokhalaza ngayo ukuthi akakasele ukuthi akuphendule khona lapho ukuthi angazamane adisaphise abantu ma abantu bezokhalaza ngayo.